ngise kusenkantolo kula malanga sithetha macala ngenxa yabantu abanamanga kube ngizenzile lezo zinto ngaba ngihlakanisanga sweetie yamangala ubeliva lamanyala awusekwenze njani akusekho ukungethemba sekwenze njani mabe ngangithathela wena ngingenze njani kodwa ngingenze njani without you I can never love anyone lamacho makho sewaqale ukungithayida bathanda ukungena indaba zethu ngabaya okokuqala bajola namastab tiger I'm a provider baby